Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezwa kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale chikhulu maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona isikhulu bishibona ukuthi uzwa njani.
Umeli wezengeza West edalele parliamente olilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya enkantolo lapho ukuthethwa khona icala lakhe lokuphazamisa isandla somthetho namuhla ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition and creating a low carbon and climate resilient economy.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali eMelika unkosikazi Janet Yellen uqhubeke ngemihlangano yakhe kwele South Africa leziphathamandla zakulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Feed Africa 2 Summit ukuthi eZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Lanxa nje inhlanganiso ezifana le-WFP zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West eParliamente olilunga le Triple C umnumzana Job Sikhala wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla lapho ukuthethwa khona icala letheswayo elokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona. Abachuchisi bathi uSikhala wadala leli cala ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelinye lamalunga e-Triple C, unkosazana Mo Blessing Ali. Ubhekane lamanye njalo amacala okuphehla udlakela. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhona le entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. USikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamantshi eHarare lamhla. Kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngonhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abachuchisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili loludaba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale chikhulu maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ngikona siza yakhona isikhulu bishibona ukuthi uzwa njani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu kuba imithethwandaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. USikhala usenze imizamo elithumi lambili yokucela kuba avunyelwe ukuhlawula ibail kodwa imithethwandaba kamantshi lowe High Court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso in ordinary person. USikhala ngu member of parliament owezengeza West constituents. USikhala ligqwetha and kumele ama courts labo bamtreate njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hayi amalungelo akhe a observe letali kodwa hayi sizawubona lati sizayenza lokho konke esukwanisa ukuthi simkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhona le entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisane Lisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Mayor Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. USikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla lezanu-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni kokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba ebekwa umlando ukukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala ophakathi kokuthoniswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen namuhla uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele South Africa kuhambo lwakhe lwensuku ezine kulelo lizwe ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezamabhizimusi. Kubika uThuso Khumalo.
Bekulusuku lokusebenza gadalala lamhlanje kumphathi ntambo Yellen njengoba eqedela ngalonke engena imhlangano echiyeneyo. Unkosikazi Yellen wethekelela ele South Africa ngenhloso yokuthuthukisa ukudlelana kwezamabhizimusi emazweni omabili. Usuku lwakhe luqale kuseni lapho ahlangane khona lomphathi ntambo ogatsha lwezemali kwele South Africa umnumzana Enoch Godongwana. Kulomhlangano ababili laba bakhulume ngesimo sezomnotho wakwele South Africa ontengantengayo, ukusweleka kwamandla kagetsi osekuhluphe kakhulu lokunye ukuphathelane lezomnotho. Unkosikazi Yellen uthe kuqakathekile ukuthi le South Africa lithole isombululo sohlupho lwamagetsi.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
South Africa ngelinye lamazwe asesungule inhlelo zokugaywa kwamagetsi angela ngozi emkhathini wokusebenzisana leMelika. Lokhu kusazisa kakhulu ekuthuthukeni kwezomnotho.
And creating a low carbon and climate resilient economy.
Kunkulumo yakhe kulomhlangano, umphathi ntambo Godongwana yena uthe iMelika ilobudlelwano obuhle kakhulu leSouth Africa.
The United States ranks among South Africa's top trading partners with a diverse flow of goods, services.
IMelika ngelinye lamazwe aphezulu kwawo wonke kwezokuthengiselana leSouth Africa, lokhu sifisa kuqhubeke ngoba kusiza umnotho wethu.
My hope is that this may continue.
Ngemva kwalo umhlangano, umphathi ntambo Yellen uye kusidlo semini lomelo weMelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigett kanye nenkokheli zamabhizimusi akwele South Africa leMelika. Lapha ke kukhulunywe ngamathuba okuqhuba amabhizimusi lendlela zokwaxhasa. Usuke lapho wethekelela inkampani ezimota iFord Motor Company eseduze lePretoria. Inkampani yeMelika le iqatsha abantu abedlula izinkulungwane ezine 4,000 kwele South Africa. Unkosikazi Yellen uphethe usuku lwakhe ngokuqhuba umhlangano losiba likhulu ebhanga lesizwe kwele South Africa umnumzana Lesija Hanyaho. Limhlangano yengeza kwayiqhube izolo lomongameli Cyril Ramaphosa abaphathi ntambo bakwele South Africa kanye lomunye lapho ahlangane khona lengcitshi kwezokubulawa lokuthengiswa kwenyamazana zendle okungekho emthethweni. Kusasa uzaphetha uhambo lwakhe ngokwethekelela isabelo sempumalanga esigcwele iziphala ezipheka amagetsi amalahle. Uyeleni uhambo lwakhe lwakuqala lokuthekelela amazwe ezwekazi le-Afrika lokhe wabekwayo kulesi sikhundla umhulumende kamongameli Joe Biden wale Melika. Kusasa uzagqiba uhambo lwakhe lolu oluqale kwele Senegal wasuka lapho waya kwele Zambia andubana eze eMzansi Afrika. Ngumelesitulo 7 ePretoria kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weFeed Africa 2 Summit oqhutshelwa eDakar kwele Senegal ukuthi eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo lanxa nje inhlanganiso esifana leWorld Food Program zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Umnangagwa uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi ilizwe liyazimela endabeni zokutholakala kokudla okwaneleyo. Uthe lokhu ukwenza ngokuqinisa inhlelo zokulima ukudla okufunwa ngabantu nsuku zonke okugoqela ingqoloyi, umumbu lokunye okuchiyeneyo. Umnangagwa ubuye wathi ngenxa yokuguquka komumo womkhathi uhulumende sowavuselela lokuqinisa inhlelo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation schemes ukuze ilizwe leZimbabwe lenelise ukuthola amathani edlula izigidi ezimbili zengqoloyi lamanye njalo afanayo awumumbu ngomnyaka. Kodwa uthi lumsebenzi usuke waphazamiseka ngokuqhamuka kwempi phakathi kweRussia leUkraine osokusenza ukuthi iZimbabwe ivuke izenzele ngoba kade ithembele ekuthengeni imfundiso leminye imitshina emazweni womabili. Lumhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Feeding Africa Food Security and Resilience. Ugeina Gumede Saiti weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Uhulumende uyasithembisa ukuthi ukudla ukhona lapha eZimbabwe. Nxa abe-GMB bekhuluma bathi bona balomumbu okwanisa ukuthi abantu badle lapha eZimbabwe ngomnyaka lowo ka-2023 njalo ama-grains anjenge-wheat akhona.
Uhulumende uyasitshela ukubana kule nani lingaka lamathani okudla okusesiphaleni sesizwe. Kule ndlela yini esingathatha khona iqiniso ukubana khona okwesikutshelwayo yikho sibilo kuyikho.
Udubo esilalo ukuthi asila ndlela ukuthi siverifye kumbe sibone ukuthi lingaba yiqiniso yini okukhulunywa nguhulumende. Njalo olunye udubo olukhona ukuthi siyakwazi ukuthi kule corruption eningi kakhulu endaweni ezinjenge-GMB lapho abantu abathenga umumbu bahle babathengisele njalo abe-GMB ngemali ephezulu. So sizamelele ukuthi sibone phakathi womnyaka ukuthi abantu bayabesutha yini, bayabelawo yini umumbu njalo uyabe ungaduri yini.
Ngombono wakho uhulumende enzeni ukubona ukuthi akulanjwa elizweni kuyinancedisa ngakho izizalwane zeZimbabwe?
Ngokubona kwami kumele uhulumende aqhubeke ukukhuthaza abantu ukuthi balime ama-small grains lomumbu njalo nxa kule thubelo ukuthi ube lama-irrigation schemes. Ngibona njengani uhulumende oseqalile wenza ama-irrigation schemes, kumele njalo asupporte ama-irrigation schemes sibe lokudla okuningi lapha eZimbabwe.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loGainer Gumede Saiti weStudio 7 eseHarare. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uNed Price, uthi ilizwe lakhe kalilani lokuthi eleUkraine lizasebenzisa njani uncedo lwezikhali ezinkulu zamatanki empi empini yalo leRussia. UMongameli Joe Biden weMelika wazise izolo ukuthi sebethumele usizo lwezikhali zohlobo lwama-M1 Abrams tanks angamashumi amathathu lanye 31. Ele Germany lalo libikwa lithumele isikhali zama-Leopard 2 tanks alichumi lane 14. Owake waba ngumongameli weleMauritania uMohamed Ould Abdel Aziz umiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa amacala okuchaphaza lokuntshontsha izigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa zamadola eMelika, $72 million, ngesikhathi esembusweni. U-Azizi yena uyawalandula lawa macala esithi kuhlukuluzwa asekwenziwa ngabasembusweni kathesi. Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kwe-TRC leZANU-PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga e-TRC angamachumi amabili lasithupha 26. Agoqela amalunga edale lePhalamende amabili, umnumzana Amos Chibaya omela iMkhoba kanye lomnumzana Costa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki posi amabili edluleyo eBudiriro besetheswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Balokhe bevalelwe njalo amaqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingauta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapolisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikala yena oselenyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi esetheswa amacala okuphehla udlakela. Umholi weTRC umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuleviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. UChamisa usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi abeTRC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni yabanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa abeTRC kuphela, abeZANU-PF bengabotshwa lanxa nje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Sixoxele lunga leTRC umnumzana Pednico Pepe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Awethu Nkomo, amalunga eZANU-PF ungahamba ngathi mina ngiyananzelela ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa iviki yonapolitini engxa imihlangano leyinkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi ethile engxa izaphu layo ilo mhlangano endaweni naleyo ibani ithi hayi lapha amapolisa bese siba yiwayehlukanisayo imithetho imihlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe emapoliseni iningi lakhona ingazi njalo kumbe ungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwa ingabikwanga emapholiseni. Hayi, lokho ke anginalwazi lakho, kodwa kukhona ukuthi emihlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabikiwe emapholiseni.
Baba Bebe naso
baba ntikameli u-E.L. Smith ye-GBI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sako egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya omubi umthakathi, antiphephile. Umuntu olomoya omubi umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi. Sebesizwa ubunandi bombuso. Kabasafuna ukusuka, sebesidla imali yonke, sebesenza lokho sithi yi-corruption kuxhwala, asisatholi lutho lina thina kanye lembumba lisekho. Ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kuko lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactics kaSmithi kiphi, abawathathela umbhobho. Kambe akusibo nguSathane bona wena. Usathando ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kaSmithi asenza sikhathi imibhobho sebhangeni khathesi uze uwasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa nayo uSmithi. Kodwa engingakutsho kingabili ukuthi okungapheliwe kuyahlola. Engingakutsho yikuthi oGaddafi abesithi bangama-Iron Man bangaphi, oSaddam Hussein babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lokho kuzabaphelela, one way or the other kuza phela kuphela.
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohlamanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
UBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi naloko okobuthakathi abwethesha izano phela. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona amachechi wonke nje mike abathakathi bayatholakala kiyo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo. Lakubo Bhebhe kwabathakathi bakhona. Abathakathi abaloyo emini thina ilanga libani bebayatholakala ngoba kathethi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo. I-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela sibatholakala khonapho. Yo lakuzanikefa khona amasela lakubosisi akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke.
Kutwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyoza kukhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councillors wonke across the country. Akula noma eyodwa i-council ele-chief executive kumbe yithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana. Majority of ama directors ngabantu bezana. So during implementation aba implementayo ngobani? Ngama staff abangabantu bezana. Malumani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazi wakhuluma njengomuntu wesithutha.
Babo Gawule ngamafitshana kuyiphethe.
Ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo elama-councillors awolileyo no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls. Amasela sibile asebula le abulala nyamanga ukuthi bayekelelwani bona abantu uTown Clerk babethi bamathaka bamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale nxa ukuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu busele obunjana uyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani. Amasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele.
Hayi, angabe ngisho nemthembu imali nami uyakhanya ukuthi bona lapha sesachile ngomva kombonisa. Angisaboni ukuthi engingakutsho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma izano into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlukuluza iPCC njenge-political party. Yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eRaila structure ekasithi lokhu. Okwenza ubone bekhuluma njalo, sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abaku-senior leadership kuma-structure. Pho kathesi asikho lekho structure kabakwazi azathenga bani.
Umnumzana Bednico Pepe lilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNorman Mapeza uthi akalahlekelwa yibuthongo ngokungancintisi kweqembu lakhe kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Kukhuluma nentatheli zindaba zemidlalo yasedolobheni lakoBulawayo lapho iqembu lakhe lizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthe iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshu zakwamanye amazwe.
Yadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi le-Afrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe nxa uqathanisa lamazwe afana leMorocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe leMorocco kumidlalo yezizwe zomhlaba kuyisibona kezosalokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencintisa kuzokazi le-Afrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sigcine singasazithembi.
Iqembu le-FC Platinum nyakenye likhulile abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Njalo uMapeza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo loba nje benelise ukuphakamisa isicoco sekhasi laka Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
UMapeza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
Iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana leLebulawayo Chiefs, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja. Emdlalweni weCastle Challenge Cup yiwo zasungula imidlalo yalonyaka yesigaba se-Premier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela uhambo lukanobhala obona ngezemali kwelemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen, yena ohlanganele siphathamandla zakwele South Africa namuhla. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo, yalandela-ke uhlelo lwe-Life Talk. Olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.